Sike sathola umbiko ngolwesihlanu ukuthi kukhona ukwethusela okwenzakalayo ePolokwane ngemva kokuthi uJaka wakoDube lo abotshwe ebotshelwe ukubulawa ukubulala amakhosikazi ayisikhombisa. Sithe sihlolisisa izolo sibuza abahlala khona esishiyeko ngoba umuntu obesitshelile esithumelele lo message WhatsApp ehlale sitsheko watsho ukuthi hayi kungani kuthule sikhuluma laye ngomgqibelo. Okwenze saphinda sakhuluma laye ukuthi bese sibona sekule mpikitsha ethunyelwa kuma-social media kanye lamavidiyo kuthiwa kwenzakala ePolokwane. Kwakhanya ukuthi lo wayevele esitshelile ngolwesihlanu ekuphike sithena akazi lutho. Uhluphe silalo ikuthi kunzima kulezi nsungu ukwazi ukuthi kwenzakalani ngendlela i-social media esebenza ngakhona. Kunabantu abathumela izinto ezingayisilo iqiniso. Kwesinye isikhathi lanxa kusenzakala uyabungasakwazi ukuthi kuliqiniso kumbe asoqiniso. Kodwa ke sibe sakhuluma labanye futhi omalayitsha abahambe bedlula khona eLimpopo besiya edlula besiya ekhaya. Bathi bona indaba le kumbe umpikitsha lo othi wona umgwaqo othiwa ngu-N1 umgwaqo omkhulu osuka eGoli usiye eBeitbridge uvaliwe kayisilo iqiniso ngoba lo mgwaqo bawusebenzisile kawuzange kube lohlumbu. Kwathi omunye laye ubehambe buza lamapholisa ngoba labe sesimthumele lo mpikitsha ukuthi kanti kuhamba njani ngoba nanku kuthiwa sekuvaliwe. Laye futhi wada usebuzile lemapholiseni kakuzange kube lento enjalo. Yikho ke siyacela ukuthi abantu bakithi bengathumeli izinto ezingasoqiniso ngoba zisuke zisethusa kakhulu. Sibe sesicabanga ukuthi sokulo monakalo omkhulu kwesinye isikhathi kungelalutho. Kodwa ke sithi labo nxa kuyukuthi kukhona abantu abethuselayo kumbe kukhona udlame olungabe lukhona, sicela abantu bagijime baye emapholiseni bayebikela amapholisa ukuthi bayethuselwa kumbe hayi endaweni abahlala kiyo sekuvuke umsindo. Siyabonga.